So we see card to send a bagu VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 17 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lapha kobulawa isalungisa izibhedlela zethu azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha izigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa i-Ekusileni Hospital, i-Thorn Grove layo isalungiswa.
Uzulu wethuswe yikuqhonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273 iningi bengabakobulawayo. Abantu abahlome ngemibhobho babikwa beqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba legabazi elicula imikhakha etshiyeneyo uNigel Shoko. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu wethuswe ikuqonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye iningi bengabakobulawayo. Lokhu kuhle kwakhuphula inani labalegcikwane leli laya kwabayinkulungwane lamakhulu phose amane 1362. Abogatsha lwezempilakahle bethule umbiko othi balusizi ngokulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathathu okukhuphule inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni baba ngamachumi amabili lantathu 23. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amane 425. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hachi. Lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisitshiyagalolunye 97,508. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lane 14,000,492. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 593,899. Abasinde kuleli gcikwane bayizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,322,654. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu adlula ayisithupha 664,051. Labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lane 14,399. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 345,321. Idolobho lakobulawayo selilenani labantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus eliqanse ukwedlula izabelo zonke zelizwe. Uzulu wesabela ukuthi izibhedlela ezikhangelelwe ukuphathisa abagulayo azisoze zenelise ukutholisa imibheda yokulalisa laba bantu ngoba zingakulungisiswanga ngokupheleleyo. Kubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Phakathi kwabantu abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 izolo eZimbabwe, abangamakhulu edlula amabili 231 balaba bantu ngabahlala kobulawayo. Lokhu kutsho ukuba leli dolobho lasemhlubulweni wonke weMandebeleni usengozini enkulu abakubiza ngokuthi yi-epicenter. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende emele iPhumula njalo ekukomiti ebona ngezempila kahle ulandisa ngendawo ezikhona kobulawayo ezilungiselelwe abalomkhuhlane
we-COVID-19. Lekusileni yikho lapho okuzahanjiswa khona nxa kuyukuthi umuntu usefike wabanjwa ukuthi ulalo igciwane le-COVID-19. Ama-centers ethu lapho esifaka khona abantu abaku-quarantine ababevelela kwezinye indawo Standard Hotel le Insinga Youth Center.
Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuyadingeka ukuba uhulumende ehlise inani labantu abaya edolobheni.
Ndaba ethusa kakhulu kazi besithi sikubonile kuvike phele kuzobe lama 30 something kathesi engasuku laba amanamba angaka kunzima sokusesabisa imizamo eliyenziwe ukuthi uhulumende emele ehlise inani labantu abayedolobheni bengalanto abayilandayo abantu apho ngunqumanquma indawana zonke bengalanto abayilandayo sabantu babedinga ukudla kwezindawo befolele ukudla ezitolo kodwa kulabantu nje abathoni abakhulushana behamba bengalanto abayidingayo.
Udokotela Mthabisi Bebe uthi inani leli labantu abalomkhuhlane we-coronavirus lizaqhubeka likhuphuka ngoba uZulu engalandeli izixwayiso.
Ama cases of new coronavirus infections angeke yekele kuqansa because esikubonayo kathesi ukuthi abantu abaningi they are not obeying ama social distancing principles. Abantu bahamba beminyene, abanye vele bahamba bengagqokanga namamask, abanye behamba befaka amamask entanyeni.
Isibhedlela seyekusileni silembheda engamakhulu amabili lanhlanu i-250, kuthi eseThorngrove silembheda phose elikhulu lanhlanu i-140. Umnumzana Busisa Moyo ongumgcini sihlalo we-IM for Bulawayo, iqembu labantu abahlanganele ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 uthi lokhe besalungisa izibhedlela.
Lapha koBulawayo sisalungisa izibhedlela zethu azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha isigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa i-Ekusileni Hospital, i-Thorngrove layo isalungiswa, kodwa okwakathesi silama-isolation nama-quarantine centers. They are privately run at the moment.
Oqondisa inhlelo ezokulwisana le-COVID-19 ekhansilini yakobulawayo udokotela Welcome Mlilo uphendule imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7 enkundleni yokuxhumana e-WhatsApp esithi kule ndawo ezintathu eziyizo ezamukela abantu abavela ngaphandle kwelizwe, lezi ndawo zigoqela ihotela yekhumalo iInsinga kanye le-Standard. Uchaze ukuba lezi ndawo zingcono kakhulu kulalezi abake bazisebenzisa ekuqaleni ngoba zazenzelwe abafundi. Ubuye wathi basesigabeni sokuba badinge ezinye indawo ngoba inani labantu abavela ngaphandle liyaliqansa. Uveze ukuba isibhedlela seThorngrove kanye leyekusileni lokhu zisakhiwa kodwa kukhangelelwe ukuvula esinye ngokuphela kwalinyanga kaNtulikazi. Inani labantu asebebanjwe belomkhuhlane we-coronavirus elizweni lonke selifike kunkulungwane lamakhulu amathathu lamathuma yesithupha lambili i-1,362. Kuthi-ke idolobha lakobulawayo yilo eselikhokhela ilizwe lonke ngabantu abangamakhulu edlula amane i-419. Liyilo njalo idolobho leli elikhokhela ngabantu abalitshumi asebebulewe yilesi sifo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abahlome ngemibhobho babikwa begqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Inhlanganiso ye-Atuz ithi umka Masaraure uthunjwe okwehola phose elilodwa bembuzisisa ukuthi umkakhe ungaphi kodwa wabatshela ukuthi kazi ukuthi ungaphi baze bamkhulula. Ngempela sonto kulabanye njalo abantu ababehlome ngemibhobho ababikwabaya emzini kamalume kamasarawure ekuwatsana. Bathumba umza wakhe bayamhlukuluza bembuzisisa ukuthi umasarawure ungaphi. Amapolisa abikwa etsheliwe ngalolu daba kodwa imizamo yokukhuluma lawo yehlule. Senelise ukuxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz umnumzana Nation Madzidirwa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kule abantu kade bethwele imbobo namhla ekuseni bangene ngeforce ba-destroy i-door endlini kamasarawuri around 1 a.m. bemdinga kodwa bamtholanga. Bacine bekidnapper umkamasarawuri unkosazana Kumbirai Sabrina Chambara. Bakambela distance of about 1 kilometer bemthreatena ukuthi sifuna ukubulala ungayiri usitshela ukuthi u-Obert Masarawuri ungaphi. Kodwa bacine bengamlimazanga and bamdetaine for about 1 hour emotheni yabo i-fortuna kade ngela ama-number plates le inye emhlophe twin cab kade ikhaviwe ama-number plates ankhona. Lokhu kwenzakale namhla kodwa for the past 4 days again kuke kwayenzakala bake bafika futhi endlini kamalume kamasarawuri ekuwadzana bemdinga ebusuku kodwa bamtholanga and bacina bethatha futhi bekidnapper weabductor ukhazini kamasarawuri bemthreatena ukuthi sifuna ukubulala ungasiri usitshela ukuthi umasarawuri ungaphi kodwa bacine bemdamba ezitholweni ikhazini kamasarawuri nalaleki. So lokhu kuyasisabisa njenge-union, lokhu kuyasisabisa njengabantu bamela ama-grievances ezisebenzi ukuthi ama-rights ethu kasahlonitshwa ngoba thina silama-rights ukuthi uhulumende the state imele isiprotekte njengama-citizens. Simele sibe le-freedom of speech and freedom after speech kodwa lokhu sokusisabisa njengeyasaphili kuhle njengama-union leaders njengama-trade unionists.
Yena umasarawure ungaphi sikhuluma nje elokhu ecatshile na?
Ulokhu ecatshile lapho akhona asiwazi ukuthi ungaphi kodwa abanye bathi abakhuluma laye bathi yena uthi usefe kodwa akusiphathi kahle umuntu sephila elizweni lakhe ecatshile as if ngumuntu is a terrorist. Akusiphathi kahle umuntu orepresenta ama-grievances ezisebenzi sephila as if is a terrorist. Akusiphathi kahle lokhu sokusisabisa elizweni lethu eZimbabwe. Even the president of Zimbabwe should have to look into that matter so that ama-rights ethu vele amele ahlonitshwe as if njengama-citizens njengabantu abarepresenta izisebenzi kahulumente.
Lolu daba lilubikile na emapholiseni njalo ungasitshela ukuthi wena amapholisa athini?
Ipolice report iyenziwe namhla emini ekuseni. Amapholisa afike endlini kamasarawuri yenza ama-investigation ekhangela ukuthi kuhambe njani.
Umnumzana Nation Madzidirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe igcikwane le-coronavirus ngesikhathi nani lasebetholakale belegcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo asenelisi ukuthi lingene kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqibe uhambo lwakhe lokuhlola imigodi yamalahle ewange lamhlanje lapho abikwa egcizelele khona ukuthi eZimbabwe lilamandla okuzidonsela amagetsi kulokusebenzisa izigidi lezigidi zamadola liwathenga eSouth Africa leMozambique. Umongameli Mnangagwa obesewange kusukela izolo wengeze ukuthi kuyadanisa ukuthi amankampani emigodi ayehluleka ukudonsa amagetsi ngenxa yengxaki ezijiyeneyo njalo uhulumende wakhe uzabona ukuthi azaqhuba kuhle umsebenzi ukwenzela ukuthi amagetsi enele sokufike umnyaka ka-2023. Eminye imigodi ayethekeleleyo yiZambezi Gas and Coal Mine, Dinson Colliery Mine, Chaba Mine, Western Coal and Energy Company, South Mining Coke Plant, Jinan Tuk Kok Project leminye eminenginengi. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe.
Into enzekeleyo ukuthi uZimbabwe ethola uzibuse ngo-1980 bekule infrastructure eyayisetshenziswa ngabelungu. Thina njengelizwe azange sifake imali eningi kumbe singathi investment ku-energy sector. So khathesi infrastructure esiyisebenzisayo isigugile, into eziningi kasasebenzi ngoba ngeza kudala. Yilo udubo olwenze ukuthi thina singabi lamandla kagetsi ayeneleyo. Njalo i-population ibikhula, ilizwe beli expanda, i-industry ibi expanda. Kodwa singafaki imali ukuthi sibe lamandla kagetsi eneleyo. So yilo udubo olwenze ukuthi sifike esibangeni esinje.
Umongameli Mnangagwa uthi ilizwe lingabe seliselisa ukuzidonsela awawo amagetsi ukuba energy efficient ngomnyaka ka-2023. Ubona kusenzakala yini lokho? Njalo nxa kusehlula kuyini angakwenza ukuthi kwenzakale?
Singalandela i-track record kahulumende lowo, angibona ukuthi ngo-2023 iZimbabwe iyaba isenelisa ukuthi ibe lamandla kagetsi ayeneleyo kumbe ibe energy efficient. Ngoba uhulumende lowo nxa ethembisa abantu uyabe ekhangele ukhetho ikakhulu ngo-2023 ukuthi uhulumende already is in electioneering mode. Uyabe senza ukuthi engazuza ama-votes nxa engathembisa ukuthi ngo-2023 kuzaba lamagetsi. Mina ngokubona kwami into zamagetsi lezi zifuna isikhathi esiningi njalo zifuna imali eningi uhulumende angelayo khathesi. So ukuthi ngo-2023 sibe lamandla kagetsi enelayo angiboni kwenzakala ngoba asila mali eyothi siwenze khonoko before 2023.
Lo ngumnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezomnotho elizwe ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Ngesizwe abanye abalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngaba kubona kusenzakala elizweni. Abakhulume lo Gibbs Dube weStudio 7 enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Yilamhlanje sikhuluma udaba lwe-coronavirus COVID-19. Umkhuhlane lo uyamemetheka okumangalisayo eZimbabwe. Siyabona ukuthi kona manje kulabantu 1,362 asebebanjwe i-COVID-19, kuzokuthi abayi 425 sebasila, njalo ke i-23 sebabhubha. Xa sikhangela ke izolo kuphela kulabantu 273 abatholakale bele-COVID-19, abangu-12 bavela kwele South Africa, kuzokuthi yedwa eMozambique, labayi 260 ngabantu abahlala eZimbabwe. Sibona ke kula bantu basithumezele ama audio atshiyeneyo, sike sidlale khonoko.
Yebo, basakazi baka Studio 7 linjani lonke elikwapho studio. Lisinika indaba ezimnandi eziqiniso, yiyo radio sesiyilalela thina. Angisalale radio eZimbabwe, ayingizwi sinxa ikhuluma kodwa lina yini sengithi xa ngingalitholanga ngizwe ubuhlungu. Into engifuna ukukhuluma ngayo kathesi nansi. Bengisithi amadoda akomthwakazi abakhalela ngapha endaweni yeKezi, bathi abake bebuye endaweni yeKezi, buyanini endaweni yeKezi, balifuna abantu ngapha, bathi wozanini liyakhuluma indawo ezimnandi. Ngivumelana lani mina nxa likhoneka liphatheke umbhikutsho lo ozaba khona mhlaka 31. Ngivumelana lani iqiniso ngithi khona liqinisile, lisenyaweni likaJoshua Nkomo owathi khona yena xa siqalisa impi udlame empumalanga lingalungeni. Yikho ke mvelani ngithi liqinisile. Yebo khona, yebo phela khona amaNdebele abangazange bezwe kumbe enhle mhlawumbe uJoshua Nkomo nxa ekhuluma noma singathi ngama-born free noma sithi khona ngabatholayo ukuthize elizweni leZimbabwe kuzalo. Kodwa iqiniso uJoshua Nkomo athi khuma khona udlame uzaqala empumalanga. Xa suqala empumalanga vele ingangeni phakathi kwalo. Ekuyela bedlephane, bedlephane. Kodwa athi esothola abantu abaningi abantu besiNdebeleni uzothala uqinile, luqondile, luqondile. Sifika 31 kuqonde singene kulolu dlame. Bakithi.
Inyezo sibili elikutsho, hey, indaba yomkhuhlane we-COVID leyi unzima. Lohulumende wethu lowu into ziyamomela ukuthi ekwanza ukuthi esupply abantu into ezikwanileyo. Kodwa hayi, akulenye indlela esingayenza ngaphandle kokuthi singahlali lapho kule ndawo ezilombuthano emkhulu. Yimbona kungaba yindlela esingazivikela ngayo. Uhluphe imisebenzi, kufunakala imisebenzi, emsebenzini kuyafuze sihambe. So konke lokhu indaba ezinzima. So hey, umuntu elikhuluma laye ngumchijo Mkhwananzi.
Hayi, siyalibingelela abalaleli benkosi. Ngigama lami uNkosi Khuphe. Ngibuya eKZN Homestead. Awuqala mbingelela bonke abase Homestead njalo ngegama likaJesu. Ngithi hey, iCorona bakithi hey. Besicela abantu bake bahlale phansi. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe kunzima. Ngemali kayibonakala izinto vele kazibambeke ezitolo kuyadura. Hayi bakithi ama mask bakithi le short distance nasiyayenza kwaphe eBotswana, sikwaphe eBotswana lati siyayenza bakithi, siyavala amakhala khonoku lati ukuthi sizivikele vele corona. Hayi bakithi siyacela, siyacela bakithi uthi kwasizwe bakithi, eZimbabwe simemetheke kakhulu kwedlula kwezinye indawo. Hayi hayi, siyacela bakithi uNkulunkulu asizwele.
Umandla uthi sihlale ezindlini sidleni, okokuqala akunamsebenzi.
Sembalisa kona manje papa isihlanganeni kumfele esizayo. Ngiyabonga.
Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven zupogine.
Kuhlelo Waza Friday liviki sihamba legabazi elicula imkhakha etshiyeneyo eyengoma. UNigel Shoko ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Sithandwa Sami. Okuningi asikuzweni kuntungameli Inkomo weStudio 7.
Nigel Shoko yisizwa elesiphiwo mpela ehlabela isungura ihouse kwasa kanye le jazz. Ucula njalo ngendimi ezifana lesishona, isiNdebele, lesiTswana, nanku phela uhlabela ekhona le kwele Botswana. Nango ezibika emphakathini.
UNigel Shoko ngumhlabeleli ozalwa eMberengwa, njalo ngihlabela ngiseBotswana kulezi nsuku, njalo ngile business engiyenza yona khonapha eBotswana.
Leli lidlalade likaShoko lesine, njalo lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Ntombazana, Tsotsi, Nangumuntu, Majayivana kanye lethi Umthombo. Sitswana uShoko uvuka intombazana egama layo nguDinewo. Not uthanda ukuthenga idlalade lakho shoko va ngakuchuma njani
amadlalade bangawathola khona apha kimi ku nombolo ezithi zona +267 7474 2001 yaphinda njalo +267 7474 2001 ngeyindlela futhi bangathenga ku-internet sesafaka ezinye ingoma eziningi ku-internet bangakwanisi ukuthenga online
abalandeli ke ungabatshela waphi amandla
abalandeli ngizabatshela ngiyabapromise ukuthi ngizabe ngilokho ngichaya ingoma ezimnandi njalo ngiyacela i-support yabo kakhulu
iphuma ke enkundleni insizwa emperengwa uNigel Shoko ngali ndlikizane ethi sithandwa sami
ngani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela uZulu wethuswa ukuqonga kwabatholakale bele COVID-19 izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 kusasa ntambama
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7.